Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Felix Magalela Mafa ingcwethi kwezemfundo. Yaso mnumzana ungasitshela ukuthi uthini wena ngempumela yemhloliso le ekhanya iphansi kakhulu esigabeni seMathobhelele?
Ye, kuliqiniso ukuthi ngapha eMandebeleni izinto azimanga kuhle ezemfundo. Asilama laboratories, asilama teacher qeqetshileyo emareserva. Abantwana abakubulawayo lapha iningi yabo balama-hot sitting. Umntwana ufunda only 4 hours a day, emini zingene abanye ekuseni. Yikho konke lokhu kutshengisa ukuthi izinto azilunganga njengezinye izindawo. Into engifuna ukuthi ngitshela abazali ukuthi u-grade 7 ufika ku-form 4 kufika ku-form 6 sebelomkhuba okuthi bathatha abantu bathi lesi sikolo siku-number 1 out of 100, lezi ngezokugcina. Kuyamangalisa ukuthi bangathatha izikolo ezifanana ne-convent, ne-kutama, izikolo lezi esingathi ngama-boarding school, umntwana ofunda 18 hours a day. Njalo bathi sebesenza khonoko ezinye izikolo lezi okuthiwa ku-number 1, bathatha umntwana oyingishi, 4 subjects, kuba ne-4 points, isiNdebele 1, Math 1, General Paper 1, English 1. Kanti lapha izikolo eziningi zikahulumende thatha umntwana ole-36 points ofeyileyo. Fanana loku computer idonki lebhiza. Khonoko ukuthi bathatha abantu bathi isikolo ngunumber 1, lesi ngunumber sokugcina, kwenza izikolo zivula amaphepha zenze corruption. Kuyadanisa ngoba ngapha ngakithi eMandebeleni njengoba ngithile ukuthi akufanani amateacher le-infrastructure. Kuvele kungani idonki computer lebhiza.
Yes, sizwa kuthiwa udaba lwamateacher ikakhulu ababe befundisa izifundo zaphansi ezinjengabo grade 1 yibo ababangela ukubana abantwana bafeyile ngoba esinye isikhathi bengalwazi ulimi olukhulunywa khonapho. Kungalakho kubangela yini ukuthi abantwana bengayenzi kuhle?
Ye, konke lokhu ngezinye izizathu ukuthi abantwana besiNdebeleni bangafundi. Kodwa ke into ekhona ngokuthi vele abala mabhuku, abala ma-classroom. Ungayebhingi uye eGwanda uye eMzola uzabona abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla. Nakhonokho ukuthi ama-grade 1, grade 3 bafundiswa ngolimi ongasolwabo, kwenza futhi njalo ukuthi abantwana bangapasi kuhle. Umntwana ufunda ngcono ngolimi lukanina. Yikho konke lokhu kunjalo, thina singathi okunye kwenziwa ngabomu ukuthi hlale sicela sibe ngabantu esisebenza nzima. Yikho ngisithi abantu bangapha neZimbabwe jikelele abalungisi izinto ezifanayo. Singathathi ibhiza ledongi sithi onyomax, sazi ukuthi idongi vela lijikini njengebhiza. Khonokho kuyayangisa njalo kuphaa ukuthi abantu bazondane. Singathi ngamafitshane yizi izizathu esibona ngani thina be-NMDC koBulawayo sibhizipha ukukhalala lokuhlupheka kakhulu than ukuthi siye le ntshukuntshu senziwa ngabomu ukuthi sihlale sisebenzela abanye, sihlale sicela, sihlale lokhu singathuthuki. Nathi sizala abatwana bali amakhanda kungani sibili ngapha sihlala ukuthi asifeyile sivala izilima ngangenxa yani. Yikho-ke umbuzo uya kuministry of education ezinset lohulumende lama-MPs wonke lama-councillors ukuthi hathi qhubekani ilungisa indaba le izagcina siba yimfazo engasezivaleke. Ngiyabonga.
Leyo khonokho ukuthi out of 100 akukhuthazi na ukuthi lezo izikolo eziyaba zingayenzanga kahle zibone ukuthi ziyabopha ziqine?
Ye, kuyakhuthaza sibili, kodwa phela abathathe izikolo ezilama-facilities afana nayo, ama-boarding afana nayo. Ungathatha umntwana webhingo ongalangiswa lebhuku, umthatha umhlangano umkhomphile umntwana we-convent. Yikho nje kuyakhuthaza, kodwa iningi yangikhona kucela kuveza ubuqili. Wena ungahlale utshaywa suku zonke, uzazithatha ilitye utshaye omunye. Kukhaneke ukuveza ukuthi kube lamaphepha azavulwa, abantu sebezama ukuvala ukuyangeka. Kuyakhuthaza abenze i-computation ngezikolo ezifana nayo, ezamabhilidi afana nayo, namatitsha afana nayo, namabhuku afana nayo. Hhayi ukuthi isikolo esinye vele sithatha abantwana abafeyileyo, iklasi yonke vele isikolo sithatha abantwana abafeyileyo, nalaba bathatha i-top ethiwa i-screening. Aye ezikolo ezinye vele bathatha abantwana abalala 4 points. Thina ngapha kuhulumende sithatha abantwana abale-36 ngoba i-education for all. Khonapho yikho kuhluka khona isoro yangkhona, umjikelo wangkhona awulunganga. Ngiyabonga kanti.
lo balaleli bekungumnumzana Felix Magalela Mafas Banda ingcwethi kwezemfundo obesixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba lilale.